Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 21 Ntulikazi 2019 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokucitshwa komlilo kagetsi.
Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike usuka abaleke sokuza kusemadabu kwakho. Akula gesi sengileziki kathesi gesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona.
Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ubhubha komkhokheli walo.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Iqembu leZimbabwe Gems linqotshwa ngele Uganda emdlalweni weVitality Netball World Cup.
Ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta all along. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ebeqala ukungena kuWorld Cup.
Baningi abantu asebedinga imithi yesintu kweleZimbabwe.
Babuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba iyeqakathekileyo yesiza abantu.
Lingakuthwa luhlelo lwabaja kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokucitshwa komlilo kagetsi emadolobheni lakwezinye indawo. Abalamabhizimisi bathi sebesehluleka ukuthengisa impahla etshiyeneyo. Kuthi-ke uZulu uthi izithebo kasagcineki ezindlini. Abanye abantu bahlala amalanga amabili bengelamlilo kagetsi. Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ukuswelakala komlilo kagetsi kwenziwa yikwentsha kwamanzi edamu leKariba. Kodwa ke incwadi kwezomlilo kagetsi zithi ilizwe leZimbabwe kalizange lenze inhlelo eziphakeme zokubhedla umlilo kagetsi. Omunye wabakhala ngokwenzakala okwamanje ezindlini ngumnumzana Timnas Musuku ohlala edolobheni leGwelu.
Amagesi vele asonto yokuthi sisakhuluma ukuthi vele eZimbabwe lapha kusesenamagesi. Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike usuka abaleke sokuza kusemadabu kwakho. Akula gesi sengileziki kathesi ngikutshela ukuthi mfowethu igesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona. Hayi ukuthi uzabe buye hamba. Ikube ngekho last 2 weeks. Ngathi about a week ago ngibele 2 days not even ku-charger yena ifoni. Akulanto eyenzakalayo, ugesi vele akusela gesi lapha eZimbabwe.
Singathi-ke seliphile ngani lisekhaya phela?
Hayi, ekhaya kungcono phela. Angiyabona ukuthi ekhaya siyalikilakha ukuthi sibasimlilo kwenzakale lokhu nalokhu kwenzakale abantu bengani bayakhanya. Yazaza abantu baze bathi khona kuthiwa ngama-stage wona lawa awezesa lawa. Bathi mhlawumbe bazaletha le-stage ekuthi bayasebengena ezindlini ephitha amakhandlela. Ngu-stage 4 lowo, ngu-stage 5 uzafika ukuthi vele bayasebehlaba amehla abantu kube semnyameni.
Amafriji kuzobe izitofu po akudubuki yini nxa ukuthi emagetsi ebuya ehamba?
Vele into eziningi zifile njengamafriji wona kade ezingabona umuntu ekutshela manga phandle ukuthi mayenamasola kumbe nama-generator lakhona layo ukuthi angathi uyathatha i-generator alithele i-fuel. I-fuel iyadura. So abantu abanye sebengani ba yenza konoko kwamasola abangani balezimali zabo. Kodwa abanye bonke labo kwamafriji lokhwana sekuyinto nje ukuthi vele akusasebenzeki ngoba ungayenza imisteki yokuthi uthenge inyama eningi ukuthi ufuna uhlalise efrijini. Uyabe unemnyama omkhulu ngoba vele uzaswela even esingu-thing ozayisebenzisa khonapho. So I'm wondering ukuthi njengoba sesiya kusizini le yokutshisa kangaka, angazi ukuthi ukuthi vele angathatha wona lawa ama-12 hours efrijini kasokunuka mthokozi.
Umnumzana Terminus Masuku isakamuzi seGweru sixoxela esemkhoba 5. Siphinde njalo saxoxa lo mnumzana Prince Khumalo ohlala koBulawayo.
Amagesi yike fika la.
Acitshwe nini?
Afika only 4 hours ngoba afika ngo-10 ahambe ngo-5 kwesinye isikhathi. Kodwa hayi okwanamuhla hayi mani kungconywana.
Singathi-ke kutshoni khona ukunxa amagesi ecitshwa ephenduka esenze nje.
kusela nje ehambayo ngoba izimi lama business abanye vele sebehle bevala ngoba kusela business uzaqhatha abantu bangayifike ukusebenza ilanga lonke bachayise kungela magesi but ngemantendi babekhangelela ukuthi bahole laziprojectini loni lizwe ngokwalo liyafa nxa kwehluleka ukuthi kube lamagesi izinto zonke zitshelakala
ezindlini-ke amafriji enoma enjani.
Ah, kusathengwa vele isithebo kasisathengwa ukuthi silale efrijini ngoba asikwazi phela kwesinye isikhathi ngoba siyaqeda abo 2 days engekho amagesi so kutho ukuthi kuyabe sokubolile sesifaka amanzi kuphela hhayi okokudla hayi sesonakalelo sibili ezindlini lapha namafriji ayafa ngoba uzayichiwilayithile amagesi abuye emaningi kumbe emalutshwane.
Singathi-ke nxa sugangela izithebo khonapho-ke pol igcina lisenzani selisenza imikhwapha sokungani usekhaya yini.
Sesiphile ekhaya sibili ngoba sothiyebe sesidla imikhwapha nxa uthe wenelise ukuthi uthenge manje kathe sanje sikhuluma ngapha sisemqandeni so ngaze ufake lowo mkhwapha ukuziwone kuza kuthathela isikhathi eside ucina usonakala kuthiwa ngumkhuhlane so esesikwenzayo ukuthi sesidanela kuyo le imbhida labo khabili
pho kuyaphilela nxa kunjalo.
Kuphileki sibili kuthwalise abantu nzima hayi sithwele nzima siba uzovakashela ngapha la ubuzabona buyafisa ukubuyela ilanga lingakatholi.
Singathi kulobuzima sibi.
Siphakathi kobunzima obesabekayo ukuthi sesikhuleka kuphela ukuthi inkosi ingenele ngoba thina abantu asisakwazi ukuyikho.
Pho lingaphuma njani esimeni lesi?
Ngoba kudala silokhu esicabanga ukuthi kuzakhulunyiswana kulungisa izinto manje sesibona ababusayo labo badonseleke emuva lekhatshana.
Lo ngumnumzana Prince Khumalo obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ibandla lezaphu namhla liqhube umhlangano walo omkhulu wokudinga ubusekelwa kwele South Africa. Umhlangano lo oqutshelwe eBeria eJohannesburg ube ngokuqala ngemva kokubhubha komkhokheli webandla lezaphu uMuyi uDumiso Dabengwa. UBenedict Nhlapo usethulela lolo daba.
Long live the spirit of Joshua Nkomo, long live.
Long live.
The spirit of Dumiso Dabengwa, long live.
Long live.
Lezinye zihlaba umqhwele bezikhunswa emhlanganweni webandla lezaphu ongenwe ngamakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Umsekelo obona ngokoqo kwenhlelo zezaphu elizweni jikelele umnumzana John Dlamini uthi bebehlose ukukhombisa abasemazweni ukuthi isikhathi sesifikile sokukhupha ibandla lezanu PF embusweni kungene elezaphu.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Umgcinihlalo waleli bandla kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Silandela zonke indawo ezigcwele abantu bakithi ikakhulu abasha sibafuna bazobeze bazothatha inhlaka zobukhokheli eqenjini ngoba leli qembu lilempilo. IZimbabwe mayingakabuswa yizaphu ayingeke iphume enkingene kuso.
Ilunga lezaphu unkosazana Angeline Chuma odabuka eSontala eKezi uthi zaphu sekuyilo lodwa ithemba asebelalo lokulungisa isimo elizweni.
Angani abantu bangaza ngobuningi bajoyine izaphu ikakhulu nxusa phethela abako-UK, Britain, New York ukuthi abavuke izaphu seyikhona manje.
Le yinto egcizelelwa ngelinye ilunga laleli bandla unkosazana Sitshengisiwe Mpofu.
Ngiyagqugquzela kakhulu futhi kithina thina abantwana abahlala la eSouth Africa nabomama abahlala la eSouth Africa asiphakameni. Isikhathi sethu manje ukuthi sibonakalise isimo sethu esithi yiso esisenze sazogcwala kuleli lizwe.
Isikhulumeli sebandla lelo umnumzana iPhithule Maphosa uthi lo mhlangano uchiye abebecabanga ukuthi zaphu isifile bengelankani.
Izaphu ayifi ngokuhamba kwababa uDabengwa njengoba ingafanga lo ngokuhamba kwababa uNkomo izahlala ikhona njalo izaqina ngama-problems esihlangana lawo azadlula.
Ezinye inkokheli zaleli bandla ezingenela umhlangano zivela eZimbabwe zigoqela umgcini ngcebo umnumzana Mark Mbayiwa lo mnumzana Future Msebele wabona ubudlelwano balelibandla lenhlanganiso eziphandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapo.
Zingana masiko
wenziwe mandla
ngilo baba mkhulu babelo bola
yebo kambe izulu kandaba lingalithola njani lapho likhona endaweni zonke ke zomhlaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ngixoxa lo mnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga Dube.
Yes ngathi kunjani khona ngapho ke?
Ah ngapha umkhathi uyabanda sigqoka amajesi sisezindlini.
Yes, yakuzwa kakhulu. Yes, ke sixoxeke ngemithi yesintu. Kambe abantu bayabuya yini bezeyidinga imithi yesintu kulezi nsuku?
Ye, bayabuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba iyeqakathekileyo, yesiza abantu. Yebo kambe abantu bayayengwa lapha lalapha ukuthiyekelani imithi yesintu, kodwa-ke iyeqakathekileyo imithi yesintu ukukhucula umkhuhlane emzimbeni wesigulane nokulungisa ingqondo. Kulungisa church ngoba abantu baphathekile ngendlela eziningi, kodwa ke ngibonayo ukuthi umuthi wesintu uyancedisa kakhulu.
Yes, ngathi ke umuthi odingwa ngabantu abaningi yuphi?
Ngowezisu. Umuthi odingwa ngabantu abaningi ngowengqondo. Umuthi onesitho engqondo nje okuphambana. Ye, lo muthi okuthi owembeleko. Imbeleko ngisho abantu abafuna inzalo.
Asikhulume-ke ngakhonokho komuthi wembeleko, uyatholakala omningi kakhulu yini?
Ukhona emuntwini ovele ewaze siyonto ehluphayo, ngoba nxa ephiwa lowo muthi uyaziliswa, bobabili umama lobaba bazile ungahlangani, bekhangelela isikhathi sokuthi umama uyanini emazibukweni. Ngoba yiyo into etshengiselayo ukuthi hhayi umama usebambile. Engakayi emazibukweni kuyathiwa ukuthi hhayi selingaqanelisa ukuhlangana sokusele amalanga alitshumi ukuthi umama azibone emazibukweni. Nxa ilokhuza kweqile iviki elandelayo ilokhu engaziboni sokubotshwa igazi leliyana ngemithi ukuthi lingachitheki.
Kuzobuya-ke imithi yengqondo, kuyini okwenza ukuthi abantu abaningi babuye khonapho wona ngokubona kwakho?
Okunye kwaye kuyukuphambanisana, okunye kusidalwa ngamadlozi akubo. Yikho kubusufica ukuthi ukuze ayelapheke into enceda kakhulu ligwayi loleli lamakhala. Okuyadingakala ukuthi ungakamniki imithi yakho wena ageze ngegwayi lamakhala okwezinsuku oyabuwaphebo lona zona. Manje lokho kwekwalandela imithi yakho. Imithi kayisebenzi ngaphandle kwamadlozi ayena lowo muntu omsebenzayo nawakho ahlangane.
Hhayi siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya, kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Ungathi ngenxa ungavalelisa abalaleli ubatshele uthini ngemithi yesintu?
Bengayideli imvelo yabo. Abantu kabahlanganise imithi yesintu lesilungu ukuze baphile kahle. Owesilungu uzalalisa, owesintu ufike ukhucule. Njalo ngokuthandazela kuphela qha, hayi inkani sibili. Umuntu usizwa ngumuthi, umuthi ukhucule ilokhuza umkhuhlane emzimbeni. Ukuthandaza sokungabuya leda lakho kuncedisa, kodwa umkhuhlane ukhuculwa ngumuthi.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge kakhulu ngokuthi ubuye kuhlelo lwethu lamhlanje. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungathini lokusasa.
Hayi, ngiyabonga Dube.
Siyabonga kakhulu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Siyawagcina amasiko
wawo.
Okwamanje sike sizwe eziphathelane labatsha silo Mike Hove.
Zwakazo muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hove. Ngeviki edlule emthwakazo muhle besilonkosazana Samantha Sibanda olilunga lohlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Uhlelo lolu luhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lolu silomnumzana Sabelo Nare. Ngiyakwamukela uyaphila kuhlelo bhuti unjani?
Ah mina ngiyaphila kunjani mnumzana wobe?
Ngiphilile mnumzana, use Indiana kwele Melika ungaphansi kohlelo lwe Mandela Washington Fellowship. Singakathinta udaba lokuthi ulubona njani uhlelo lolu. Bengifisa ukuthi sithinte udaba mayelana lo msebenzi owenzayo. Awusitshele okunengi.
Umsebenzi wami ngiwenzayo tax consulting, ngathi ngiyingcithi indaba zemithelo. Ngiyancedisa amakhampani amaningi ukuthi babhadale imithelo yabo, njalo sikhangela indlela esingazisebenzisa ukuthi babhadale imali ehlileyo nxa kungumthelo. Njalo le college yami engifundisa khona ezemithelo, njalo ngiyabhala amabhuku.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolo?
Ungalibona loluhlelo oluhle kakhulu, ngoba ukuthi uphumelele nxa ungumuntu kumele uhlangane nabantu abacabanga ngendlela ehlulekileyo kweyakho, njalo abakwi-environment e-channel yakho.
Asithinteni udaba mayelana ngalokho esingathi usuhlangene lakho ukwele Melika, okungathuthukisa indlela ophathayo umsebenzi wakho. Kukhona okungathi usuhlangene lakho na?
Kuningi kakhulu. Ngakhangela lapha indaba esengifundile kakhulu lapha kule Melika. Abantu balapha bayabamba isikhathi. Ungakhangela ekhaya sibhane ukuthi nehari. So kwenza ukuthi imisebenzi eminingi ingapheli ngendaba yokuthi abantu ababambi isikhathi. As part of our program, if you are watching the Manyama company, the Pro Medica, as a Pumele, in the Wenes, the company which I better World Books, a thing is a book specialized in a second end. But I'm any more delaying as a reason for the Afri.
Was on Kumbusa, interview Amlo, Samantha. Bengihleka ngimchazisela ngathi udaba lo African time alusebenzi lapha kwele Melika.
Hayi ngiqinisa lo.
Ah right, gaguzo mnumzana. Asiqhubekele phambili. Asithinteni udaba mala ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Awusitshela umbono wakho mnumzana.
Uthini sibili ngendlela abantu abaphila ngayo ngapha, ukudla kwakhona. Ah, ngisazama nje ukuthi ngizama ukuthi ngikudla ukudla kwakhona okuyazele ngiyabe ngakwazi ukuthi kuyini. Ngendlela abaphila ngayo kuthiyene njalo. Ungakhangela lapha eMelika nxa ukhuluma lo-American kabhotabhoti, uhle ayitshayi khona ntasibile katshona ibhotabhoti edinge ezinye indlela, uhlathi ukuthi uzeleni ufunani. So uyabona ukuthi ngabantu abangabhodiwe bahle bakhulume nje into abafuna ukukhuluma ngayo. So uyabona ukuthi kuthiyene ngendlela thina esi-approacha khona ama-issues. So akhangela futhi lapha eMelika abantu they are private, yabona, they don't interfere in other people's business and they don't usually ask ama special questions. So futhi ngale ne-Africa umuntu ungambuza wonke umbuzo ongafuna ukumbuza.
Sesifikile emaphethelweni ohlelo, Sabelo, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeza amazwi akho kule mule Zimbabwe.
Ngathi kumule Zimbabwe not yet lost. Ngiyazi ukuthi ilizwe lethu alimanga ngendlela esifuna ngayo thina maZimbabwe, but into ekumele sizeyazi ukuthi akuza omunye umuntu ongabuya esithintshela izinto. Yithi thina maZimbabwe esimele sizithinte. So into eqakathekileyo ukuthi kasibambaneni. Lokho kwezepolitics sikuthiye empeleni siyakhe ilizwe lethu.
Hayi, sikuzwile mnumzana Sabelo, nare siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Sibongile.
Yesikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3, BigMyke3, yona username yami. Lingakhohlwa iphela ukusidibana njalo ngolwesibili buhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla, olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sonke isikhathi sokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama nguNtungameli Nkomo. Usiphathelene lamhlanje mfundisi?
Namhlanje sizakhangela ke incwadi ikaMarko isahluko sesihlanu, indima yesithoba munye lapha olamazi athi wona uJesu wayesembuza wathi igama lakho ungubani yena waphendula wathi igama lami ngiligiyona ngubana sibaningi nazi indoda ebuzwa umbuzo esiwubuzwa phosa nsuku zonke xa sifika endaweni ezishiyeneyo kuthi kathi vele thina singobani lindoda endaweni ukuthi ikhulume ibizo layo lonke elikayise lonina eyayisaziwa ngalo ithi inguligiyona ngubana baningi indoda le isibonisa ukubana bakhona abantu abathi nxa besahamba besaphila emhlabeni balahlekulela ngamabizo abo okuzalwa amabizo abomndeni amabizo abo osendo sokungene ezinye izinto zabaguqula zabanika amagama amatsha indoda lithi igama lami ngiligiyona wasibaningi kanti wena elakho igama ungubani nxa abantu bekubuza bathi ungubani wena uphendula usithini okwenza ukubana le ndoda izibize likaligiyona ngobana yayikwazi ukuthi phakathi kwayo lanxa abanye babeyazi mhlawumbe iyindoda eqotho kodwa lobubi babukhona kuyo bakhona abanye abantu esihlala labo esiphila labo abaziwa ngendlela ezijiyeneyo ngitsho lasemakhaya imbala bakhona obaba labomama abafana loligiyona ngobana phakathi kwabo kuphila imimoya eminingi abanye ngomama olungileyo egumeni kodwa ngaphandle abantu baze bafise ukuthi bangafanani laye labo baba bakhona obaba abayizilwane lapha ekhaya kodwa nxa bephandle bashaya abantu abalungileyo sengitsho labakhokheli imbala abakukhuluma ngomlomo awuhambelani lezenzo zabo ngobana bagqile oligiyona phakathi kwabo bana ngumuntu oqotho othembekileyo ume endaweni eyodwa kwazakala ukubana ngumuntu onjani ngobana le ndoda ilungile ngobana yona yazichaza phambi kajesu yathi ngiligiyona ngobana baningi phakathi kwayo wena-ke phakathi kwakho unjani kulana enhliziyweni yakho imicabango yakho lokukhulumayo lezenzo zakho kuyahambelana lalokhu abantu abakwazi ukuyikho khona endaweni ezishiyeneyo na ingabe uthi ungafika kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo uye kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo baningi abantu abanjalo abalemoya eminingi abatshintshayo njengonwabu nxa esechurch uba umuntu olungileyo angaphuma abe ngaphandle uba ngenye into abanye ungaza kutsho lokuthi bafundile izenzo zabo zitshengisela ukubana abakufundayo ukuthola izithuba kuphela abazilingisa emdulini kodwa eqinisweni izenzo zabo azihambelani lalokho abanye ngoligiyona ngobana inothabo yabaphambanisa amakhanda abanye lulimi abalukhulumayo abazibona bengcono yonke le imoya yayiphambanisa le ndoda ujesu esebona ukubana le ndoda iyadubeka ilabuthongo njengoba ihlala lasemangcwabeni bathi bayibopha iqamula amaketane ujesu ugcine esithi phuma moya omubi kulowo muntu yilapho esizwe khona ukuthiwa umoya kumbe imimoya le yaphuma yangena engulubeni ziyawela elwandle cela ujesu akhuphe oligiyona phakathi kwakho ube msulwa ube ligama elilodwa waziwe ngalo ungazwaba la magama amaningi hlala eqinisweni lakho abantu bazakwazi njengomuntu weqiniso ungabi mbaxambili qedakala ebantwini bangakufanisi bakwazi ukuthi umbani nxa ubuzwa igama khuluma igama elilodwa
akuyiphethe mfundisi
asikhulekeni babathixo olungileyo ingxele sicela uba umsa wakho usizwele usikhuphe oligiyona abangaphakathi kwethu sihlale sile gama elamukelekayo phakathi komphakathi laphambi kobuso bakho ngojesu yakhuleka amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
siyabonga kakhulu-ke ntungameli Nkomo kwezemidlalo iqembu leZimbabwe lomdlalo wokuqaga ibhola elama-gems libhuqwe ngele-Uganda 58-47 emdlalweni walo wokugcina owe-2019 Vitality Netball World Cup. U-Ezra Chisa Swanda usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe lamaGems belikhalelwe unqoba eUganda. Umdlalo uqaliseke umnandi kakhulu ke i-first half. Lapho kamantombazana aseZimbabwe atshengisele ukubana ke ayadlala kodwa akhanya ke esekhathele nge-second half. Lapho ke iqembu lamantombazana eUganda labuyela enqoba eZimbabwe. Kubonisile ukubana ke ulwazi esingathi i-experience abeZimbabwe abalalo. Befika kuleli babengaziwa amaGems kodwa sebedume kwamagama. Bathandwe ngabantu abaningi ngokudlala umdlalo wokuqhaga ngezinga eliphezulu kunye nabalandeli babo abalandela leli qembu kwimidlalo yonke. Unkosazana Elsan Lovu udlalela iqembu lamaGems.
Ngidlala uGolatag. Babethu, ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta all along. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ade beqala ukungena ku-World Cup. And njengoba lalibona umhlaba wonke jikelele sasizama kakhulu and lathi sikhangelela ukuthi nxa kuthiwa sesibizwa ukuthi uye kuma-trials ufike uyenza into ezinhle. Abantwana ebanjandile ngakhuluma labantu abangu-2 from Australia besithi sitshintshane amanamba ama-emails so angazi because bazambamba khona la nxa be-serious.
UmaNdlovu uyaphambili kuthaza intsha ukuthi iphatheke kumdlalo we-netball.
Ya bonani umdlalo we-netball lapho siyakhona sibuyela khona sebeuphakamisile. In fact, girl child sembona timele beqakathekisa abafazi. Ya mbona ingandathi imele sibe le sponsorship njengabafana.
Uthini ke ukubalaleli abalaleli ezimbabathisi amantombazana?
Njengalitshelayo yona guys yokuqala ngalitshela ngiyalithanda lonke ngiyabonga nge-support. Njengalitshelayo yona yalanto ke zamani okuncane kancane kancane libuye ku-sport uyakhona ukudla nge-sport never know impilo yakho kusasiyavuka njani.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezibuya zivela endaweni ezitshiyeneyo ukuzosekela leli qembu. Omunye wabongo uKhumbulani Ndlovu.
Idliwe kambe but well ama-girls azamile kakhulu and we hope ukuthi next time bebuya or wherever the World Cup zizoyidlala. I think is a learning curve bazokwenza better than this. And silapha nje ngoba sifuna ukuthi bavalelise ukuthi bahambe kahle sebezobuyela ekhaya.
Unkosazana Siphiwe Mungoni hobukela imidlalo yonke yamaGems.
Sibesibukela amankazana bebedlala kahle sibili sikholisile from the first day they started playing until now. We are seeing a brighter future for abantwana bethu and basichazile indlela kade bedlala ngayo sibusisekile sibili. Sifisela inhlanhla they must keep the fire burning.
Iqembu lamaGems lubhekisa ekhaya ngolwesibili kukanti namhlanje kuyalalwa kugidwa emcimbini abawenzele izizalwane zeZimbabwe ehlala eBrithani. Ngikhuluma kunje nje iqembu le-Australia le New Zealand ke ziyangqikilana emdlalweni we-final ye Vitality Netball World Cup 2019 lapha ke eLiverpool. Ukhangelele ukuthi iqembu le-Australia lizanqoba e-New Zealand. I-Australia yoma defending champions. Ngimele e-Studio 7 ngise-Liverpool MNS Arena igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esukwamukela khona manje ukuthi iqembu le-New Zealand linqobe ele-Australia 52-51 emdlalweni we-final ye-Vitality Netball World Cup odlalelwe kunamhla eLiverpool kule-Brithani. Iqembu le-Australia belibambe isicoco lesi okweminyaka elishumi lambili 12 years. Senjalo ke kwezomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo etshiyeneyo. Manica Diamonds 1, Islanders 1. Tel 1-0, Mushwani Stars 2. Dynamos 1, Capes United 1. Ngakuthola notice kangele ngamafutshane indaba ebesikhokhela lamhlanje. Abantu badise bephila nzima ngenxa yokucitshwa komlilo kagetsi. Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ukubhubha kwamnumzana Dumiso Dabengwa. Iqembu leZimbabwe Gems linqotshwe lamhla ngele Uganda emdlalweni we-Vitality Netball World Cup. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalelisa ngo-Gibbs Dube. Asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.